last week la president elekwane eParliament sitshele ukuthi akula ma-fuel awukuphenduka iParliament lile problem enkulu of late ngokuthi izimali zabo azidispenswa ngu-minister of finance. So okucina kuzoza ukuthi izingeziningi okumele zenzakale kuze siqhube umsebenzi wethu kazitholakali. So i-fuel just an example, umzekelo zonje ukuthi nge-Friday sesiqedile kumele siphenduke. Abantu vele abanye kwamele baphenduke ngabo-Thursday ntambama. Abantu batshelwa-ke nge-Friday khona lapho ukuthi akuna-fuel. So nxa uhambe ungazilindelelanga ukuthi ube ne-extra money on your pocket, ugcina usuba standard ngoba lapho olala khona yabo usuphumile ngapha awunafuel yokubuyela koBulawayo. So into ekhathazeka abantu abaningi kakhulu. This week kumele sihambe kuma-post-budget committee meeting but again akula fuel ukuya khona ngale. So kutho ukuthi kumele sizifinance ukuthi sihambe khona ngale for this week and ekuphendukeni no guarantee ukuthi get fuel.
Kuvele kuyimalini ukuthi umuntu atshayele imota yakhe esuka koBulawayo esiyafika eHarare lokuphenduka nxa kokuthi kungabhadalanga idale leParliament?
Ngibone ngazani ukukuthela i-food tank emotweni kusuka ngemoto yakho ukuthi inganani on average will cost you $100. It might even be more, not sure. But it will cost you $100. Usihambe it will cost you another $100 to come back. So to tell ukuthi ungafika eHarare lapho ubhoda kangakanani. Roughly khonapho close to $200 just on fuel kuphela. But also ungabuya lapha koBulawayo kubhode kukhonfuensi uhambe u-attend imihlangano eminingi ethiyeleyo khona ngale eHarare lakuya kubhoda u-attend imihlangano ethiyeleyo. So these are some of the costs ezikhona. And ale $200 engitshela ngayo yiyo umholo wonke ka-member of parliament. So it becomes extremely difficult to execute your duties. If in the house of Shala, you know, that's all, you know, ziyakhathaza.